Endabeni zethu lamhlanje lilo Maigobe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano omkhulu we-rally esigabeni sangezansi yamaNdebeleni lapho abele khona inkomo abanye bekubona njengendlela yokuthenga amavoti ngayo. Abezindaba bakhuthazwa ukwethula izindaba eziphathelane labesifazana asebebhalisile ukuncintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli hathi kubabandlulula. Ngesikhathi izalwane zakwele South Africa ziphakathi kwenhlelo ezijiyeneyo zabatsha kanye labobaba ngalinyanga yabatsha ekanhlangula, iStudio 7 ilonda okwenziwa izalwane zeZimbabwe kwele South Africa linyanga ngenhloso yokuthuthukisa intsha labobaba. Kuhle luza Friday silomculi womdumo weKwaito uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgash. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngemihlangano eyenziwa ngamabandla ezombusazwe yokudinga usekelo kukhetho lwalonyaka olwenziwa mhlaka 30 kaNtulikazi. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzivazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo kusiku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.